le imali ama allowances amanyemba ke parliament isala ikhona ku budget iminyaka yonke and namininini ama member ke parliament aye khona i allowance yena le ayiholwa lokudala yilo futhi i allowance eholwayo kuze kube namhlanje imali yakhona ukuthi ama member of parliament azafela malini ku even allowance ayintshanga njalo uma kuthi emahofisini kuyabe kufunakala izinto eziyabe zikhona zivele angithi i-parliament ilamahofisi ayo kule parliament staff i-parliament staff yena le ile statement ama-individual members of parliament awala mahofisi so akuna ndlela yokuthi imali leyi iza kibo.
Ubone njalo kukhulunywa ngodaba lokuthi kuthengwe izimota ezama-portfolio chairpersons laloba kulezinye imota ade bevele beziphiwe labanye ephalamende.
Lokho yikho kodwa okutsha okuvuyileyo khonaphana kubhajeti ukuthi sekuthiwa ama-chairperson namakomiti athole izimota lonyaka ngo-March sokuthiya kuminyaka ezayo bacele ukuthi baphiwe ezinye. Angizwisisi ukuthi bafune ezinye izimota abazicele ngaliphi bengakabi lomnyaka besamba ngazona lezi abanazo. Yiyo yodwa into engike ngiyibona mina isiku-final budget yangethusa ngoba mhlawumbe ngokuthi ngesikhathi kudibhethwa ivoti yeparlamenti yena le angizange ngibe khona kodwa engethusile lami akuzwisiseki ukuthi sekumele babe lezi moto ezintsha lezi abanazo zingakabi lito lomnyaka. Kodwa sizaqhubeka sikhuluma eparlamenti khona ngale ngiyathemba ukuthi liyakwazi ukuthi vele ukuthi elibeso libhajethiwe akutsho ukuthi lizatholakala.
Abanye bakhala ngokuthi ngalesi sikhathi kulabantu abangafika bona 7.7 million elizweni abalambayo kodwa iparlamende ikhangela izinto ezingani zizaphathisa kuphela abakuparlamende okufana lezimota lezi ezidingwa ama-chairperson. Ungathini ngalo?
I-budget ye-social service under i-Ministry of Public Service Labour and Social Welfare ikhulisiwe nayo kakhulu. Yikho lizakhumbula ukuthi ngamuva ngale kwakuthiwa abantu abagubekayo bahlala emakhaya kuphela yikho babehanjiswa khona isizwe. Kodwa yonale umnyaka esiya kuyoqala khathesi kulohlelo osolo kuthiwa yi-Urban Cash Council ukuthi nabantu abasemadolobheni bebe benikezwa nabo usizo. Lokhu kutshengisa ukuthi sokukhutshulwa inani labantu abasizwayo ngoba eqinisweni abantu bayadubeka izinto zabo ezibahluphayo kufanele ukuthi zikhangelwe, kufanele ukuthi lezi zihamba phambili.